Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare, siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunicipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni, kumbe leyo esingayithi ngesiNgisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho, i-rule of law, lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokhu kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abazisebenzayo iloba ngazokungenele imthethwandaba emkhulu ukuthi abantu abahlonitshwe bengahlukunyezwa, akulokulandelayo. Kutshengisa ke konokho ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo. Nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo. Kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthethwandaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare, umnumzana Charles Nyoni, uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi i-council ayiyeke yakwenza lokhu yodwa nje, ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court. Okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende, lapho esingathi ngama-higher offices ka-government. Okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi. Okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chideme uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move.
Sikhuthaza abantu ukuba bakhuphe izakhiwo ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esiwupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole izindawo ezifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili anokudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungwizale ePort. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esiloshwe ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsha lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.